Ilanga leli lika mhlaka 9/11 liphathwa ngenhlonipho sibili ba likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 elemelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwakhona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njenge ilanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu, njalo yikho kwezinye isikhathi ubona imeleki ikhanya nxa kungavuka into zobudlwangudlwangu kwamanye amazwe, livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona langamabhomba langamadrone, ngoba abafuni impilo yani iphinde yenzakale futhi. Lilanga sibili eli njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje, ngoba lokukhanya kwakuyikuganga, kodwa bona laba emelika bakuthatha kuhle ukuze balaba nabantu abatshonayo bazilalele kuhle bangakhathazeki emoyeni yabo, kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.